Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhla ka 23 kuNcwabakazi 2021 igama nguNtungami Linkomo. Nanzi ezihamba phambili.
Ukulandela umthetho weWorld Health Organization kuyaphathisa empilweni zabantu.
Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Izinduna umuntu engabulala umuntu esigabeni kazila mvumo yokuthumisa lelo cala.
Abanye bathi abavumelani lesinqumo esokuthi izinduna yizo ezizakhokhela uhlelo lokulungisisa udaba lwegugurawundi.
Abantu laba khanya abantu vele abafuna ukuchitha, abafuna ukuthi abantu bengazwani, abantu abathanda ukubona yonke into vele ingahambi kuhle.
Umnumzana Walshman Ncube uya kulandula ukuthi usephumile kubandla le-MDC Alliance. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula ikhulu 165 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe yicoronavirus kuleli laya kunkulungwane ezine ezilamakhulu edlula amabili 4249. Asebefunyenwe belomkhuhlane lo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilamatshumi amabili 122,652. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezilitshumi 10,776. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi 9,181. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebephezu kwezigidi ezimbili 2,312,417. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebeyisigidi esilengxenye 1,460,162. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association umnumzana Morvin Dube, yena othi laseGwanda lomkhuhlane usudedile. Kepha uthi lokhu akutsho ukuthi usuphelile.
Kuwe wachova sibili izinsuku kungazange kuzwakala ukuthi ngapha sokulomonakalo. Sibone ukuthi kube nganeno labantu nje khonokhana ukukhwela komkhuhlane uthatha abantu basuke bakunanzelela ukuthi ukulandela umthetho weWorld Health Organization kuyaphathisa empilweni zabantu. Labaningi nje ngingavakatshela ezibhedlela nginanzelele ukuthi abaningi abantu bahambile sibili ukuyalayina ukuthi bahlatshwe ukuthi bazivikele, ngoba kuba yithusile kakhulu ukuthi abantu abavele bebazi basuke benyamalale ngalo mkhuhlane esithembela ukuthi kuzasiza abantu abaningi baqedisise ngoba belolwazi. Njalo ukuchisa lokhu sesithembela ukuthi kuzawubhubhiza lo mkhuhlane uphele endaweni yonke yaseGwanda.
Ngokwehla kwamanani lawa singathi sokuyisikhathi sokuthi ilizwe livulwe yini ngokubona kwakho?
Yebo, lo mkhuhlane suyehlile kodwa akutsho ukuthi sesingajaha sithi thina izikolo zivulwe, sithi thina amabhizimisi sengasebenza ngendlela akumele asebenze ngayo, sivumele nje abantu abavela kwamanye amazwe bengena. Ngibona engathi sabe sesuke sajaha kakhulu ukuze asenza ukuthi siphinde sibuyele emuva sithwale nzima. Kodwa nxa ilizwe lingazinika ithuba lokunanzelela likhangelele ukuthi like libonisise ngempela ukuthi lo mkhuhlane siyehlile yikho lapho singabona khona ukuthi hayi sesingaya sivule izikolo sivule amabhizimisi sivule nje uhamba kwabantu besiya edorobheni leli besuka kwelinye idolobho kodwa okwakhathesi ngibona ngathi sebesuke sajaha kakhulu nxa singahle sikuqalise sikhangelele ngakhona lokhu ukuthi umkhuhlane lo sisehla ngibona lokhu kungayenzakala ukuthi sikwenze nxa sizinikile ithuba lokuthi sibonisise ukuthi ngempela kuyini okwenza ukuthi umkhuhlane lo uyehle sibe sesiqhubeka sibamba lolo nyawo sihamba ngaleyo nyathelo ukuthi kuqhubeke phambili kusehla andubana konke kwenziwe kuthatha inyathelo ukuthi konke kuvulwe kodwa singakujahi ngoba kuza silethela uhlupho kusasa
kuyini ongakuxwayisa
kuZulu wonke weZimbabwe singasuki silibale ukuthi umkhuhlane lo ufana lesela elingakulibazisa ukwenzela uyekele ezifuyo ziphumele zichake egcekeni libe selithatha kuhle asiqhubekeleni phambili sisebenzisa ama mask esivikela kulowo mkhuhlane kukanti lalabo abangahlatshwanga yekela ke kuhle ubana sizivikele sigcwalise okuyikho kuzasiza kusasa ukwenza ukuthi sihlale sivikelekile ngebese sithi ke kukhulumende weZimbabwe siyabonga amanyathelo ababe athethe okuvikela ukuthi uZulu wonke abe ngumuntu ovikelekileyo ngokufaka izinqumo ezithize ezenza ukuthi abantu bangayenelisi ukuthi bahlangane andubana lo mkhuhlane ungachitheki ugcwale indawo yonke. Engakutsho ukuthi nxa singaqhubeka okwesikhashana nje lapho umkhuhlane sudeda uyehlela phansi sike sime nje ukujaha ukwenzela ukuthi lo mkhuhlane uswele ithuba size sponti ngempela umkhuhlane suyehlile waya phansi.
Umnumzana Morvin Dube ngowenhlanganiso yeGwanda Residents Association. Abamabandla aphikisayo kanye labalwela amalungelo bathi kabavumelani lesinqumo sokuthi izinduna yizo ezizakhokhela uhlelo lokulungisisa udaba lwegugu rawundi ezigabeni zazo. Isinqumo lesi siphume emhlanganweni owenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lezinduna zeMathebelelendi ngomgqibelo. Kuvunyelwane njalo ukuthi induna ngenduna izakhulumisana labantu bayo bavumelane phezu kwezinto ezifana lokungcwatshwa kutsha kwalabo ababulawa yilumbuqazwe njalo kukhulunyiswane lalabo abahlukuluzwayo ngendlela ezitshiyeneyo. Umbiko wethulwe yihofisi kaMnangagwa uthe njalo uhulumende uzangenela kuphela ngendingeko ezifana lemali yokuhlawula labo okuyabe kufunyanwe ukuthi kumele bahlawulwe. Oncintisa efuna ukukhokhela ibandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo oyindodana kamoyi umnumzana Joshua Nkomo ngomunye wabakusolileyo lokhu esithi lolu hlelo alumelanga luphathwe ngalindlela. Ocubungula izombusazwe umnumzana Mthulisi Hanana laye uthi uMnangagwa lezinduna balahlekile.
Izinduna umuntu engabulala umuntu esigabeni kazila mvumo yokuthunisa lelo cala. Kangiboni ke ukuthi mina izinduna sezaba lamandla ukubamba iqhaza lokuthungamela kumbe lokuthonisisa abantu abafa ngesikhathi sombhuqazwe. Kangikholwa mina ukuthi ubukhosi kumbe ubuduna kulawa amandla ukuthi bukhokhele. Bengicabanga ukuthi kumele kube lento ezinto eziningi ezithize ezifana lama TRC ukuthi zenzwe nguhulumende kodwa kube ngama independent commissions ukuze kuvele ukuthi khona igugu round yasuka njani ngobani ababulala abantu kutheni bafa njani lokuthi siqhubeke siya phambili. Nxa izinduna zingabamba leli qhaza zodwa angikholwa ukuthi sizathola ukuthi lindaba siyiphethe kuhle.
Ukhuluma ngekomishini ezimeleyo othi ngabe iyabunjwa iphathe loludaba kodwa ikhona iNational Peace and Reconciliation Commission
Ikomishini le kumele sibe kwazi ukuthi imjipa kaMnangagwa enza izinto ezifunwa nguMnangagwa. Uzananzelela ukuthi usomlomo wabo ngoyo isikhulumeli Obed Gudu ube lilunga le MTC wabhazuka waya kuzanu wayamkelwa nguMnangagwa State House dukuduku usephiwe isikhundla soba ngusikhulumeli sakhona. Nxa ebuzwa ngegugu round athi hayi gugu round kayiqakathekanga ayiso yengxenye yezinto abazaziqakathekisa. Kuhle kutshengisele ukuthi leyo commission kayilawa amandla sebenza. Okwesibili, commission le ireporta kuminister onguza reporta kuMnangagwa. Kangikholwa ke mina ukuthi nxa icommission le izabamba igudwa legugura hundi izaluphatha ngendlela eqiniso, indlela yokuthi into zihambe ngendlela eqondileyo, kodwa izazama ngamandla ayo onke ukuthi thabise uMnangagwa ngoba nguye obabhadalayo, nguye abareporta kuye, nguye kumele bamthabise bamjabulise. Icommission le uzananzela ukuthi silesikhathi eside ikhona, kodwa ka kula esesikubonile esengakubamba ngeground sinanku esikwenzile.
Ufisa luphathwe njani lolu daba?
Ukukabili inkokheli. Okokuqala, akube lama public interviews for abantu abazahlala kuleli qula elizahluza lindaba. Kungaba ngabantu bakhona apha, kungaba ngama international people under maybe United Nations. Banxa sifuna ukuzenzela singazenzela lakho. Kodwa kube lama guarantees ukuthi abantu baya protectwa. Abantu bahambe baye testify ku document ukuthi khona kwahamba njani. Yi starting point yakhona. Uhulumende angangeneli kube yinto mhlawumbe njwa ikhothe phezulu i Supreme Court kumbe High Court ibe i commission ekhangelwe yi Supreme Court yi starting point. Ngapha phansi akwenziwe ukuthi abantu bonke abaphathekayo kulolu daba ngabafelwayo, ngababinywayo, ngozaphu, izibukhokheli bomdaba, amaizinduna, ama church, wonke umuntu, lama CSO, lama nje wonke umuntu aphatheke. Yikho kungenza ukuthi sithole khona umkhomba ndlela. Nxa yenelisile u president ukuthi ayenze i Pollard yakhe noma umsebenzi singawuboniyo, akayenze iqule liphosa libe njengepholadi elama-church, elama-NGO, elilabantu bonke nje, ama-victims, abafelwayo, wonke umuntu abe khona, kube yithi sonke collectively xa sithi kasenzenini lokhu, hatshi ukuthi yena abuye azokuthi kakwenziwe so. Ngoba naye enjalo siyakwazi ngumbulali, uyakwazi ukuthi khona inkatha singadla yena, kugcine icala lesidla yena.
Umnumzana Mthulisi Hanana uhlaziya ezombusazwe. Sehlulekile ukukhuluma lezinduna kanye lesikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba. Omunye wabasekeli bomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Washman Ncube uthi kungamanga ukuthi usephumile kuleli bandla. Eloba enkundleni ye-Twitter, uNcube uthe leli bandla yilo ikhaya lakhe. Ngokunjalo uthe akayindawo. Uthe uyamsekela ngokugcweleyo umholi webandla umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakhe. Uthe njalo labo abathi usephumile kuMDC Alliance yizitha ezisetshenziswa yiZanu PF. Sixoxele sikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza.
Abantu laba khanya abantu vele abafuna ukuchitha, abafuna ukuthi abantu bengazwani, abantu abathanda ukubona yonke into vele ingahambi kuhle ngoba babefisela ukuthi kube lengxabano ebantwini abasekela uMongameli uNelson Chamisa. Kusobala ukuthi nxa singacabangela abantu abasebenzela uhulumende, sicabangela amabutho asebenza nsitha ukuthi yiwo angabe kwenza lokho. Yikucabangela phela umuntu imicabango awalelwa ukuthi uyelula ingqondo.
Uyatsho phambi kwabasekeli benu ukuthi libambene, akula kucabana okukhona, njalo abasoze babone ibandla selidabuka phakathi kuyiwa kukhetho.
Nga abantu bengabazinkuni sithi yinyandanye ngoba lokho okukhulunywa yilabo ababhala amanga ayisikho abantu babambene akula umuntu ophume phakathi kwebandla ngoba phela nizana uPF ifuna utshengisa uZulu ukuthi iAlliance leve la kula za Alliance ifuna ukuthi yona abantu bethi khona akula kuzwanana kuAlliance ayilokho ayisikho abantu babambene abantu basekela uMongameli uNelson Chamisa abantu beqaphele abantu laba ababhala amanga bengathathi yonke into nje abayibona kusocial media njengeqinisa into ekhona ukuthi iMDC ibambene sikhuthaza abantu ukuthi bayo register ukuvota ngoba sibambene uchilo umfo kancubela phana ukuthi usebenza lo Mongameli uNelson Chamisa umsekeli kaMongameli ubabu Tenda Ibiti lo mama uLinet Kareni Kore so ayi akulomnyumbiko ophikisa lokho
umnumzana Swithani Chirodza isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo ibandla lezanu PF lona lihleze likulandula ukuthi liyangenela kundaba zeMDC Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi ugatsha lwabesifazana kuzanu PF olwe Women's League kobulawayo solukhethe uMongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abe nguye oncintisa emele lelivandla kukhetho lukaMongameli ngo-2023. Iphephandaba leThe Herald lona lithi uMongameli Mnangagwa olubhekise kweleZambia namuhla elanda umkhosi wokugcotshwa kukamongameli omutsha uMnumzana Hakainde Hichilema kusasa. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salubonani wasakazi weStudio 7 okhulumayo nguLenmo eGaria eTsholotsho. Ngiyalibonga indaba ezimnandi kangaka elizikhulumayo ezithi kufika endlebeni zethu zisinika isibindi ukuthi lathi sivote ngamandla sinqobe izaniphefu. Sizamvotela uChamisa kuphela ngenkani. Sifuna inqobe esilonga ukusetshenziswa umthetho uChamisa nganqobe yawangena kuphela esikhundleni akula ndo le uta kona umuntu uma enganqoba kangene esikhundleni uyangena kuphela bantu bezimbabwe lingazabi ukuvota lisabi ukuthamisa kasoze angene esikhundleni uma enganqoba uyangena kuphela ngenkani uma enganqoba sivoteni ngamandla sinqobeni ngiyabonga
Salubonani balaleli weStudio 7 maZimbabwe. Angazi ukuthi abantu laba abacabanga ukuthi uMnangagwa bengamkhipha ukuthi bazalelwe kuliphi lizwe bavela kuliphi lizwe. Angazi ukuthi ngo-1980 babengaphi. Unkomo izaphu iwinile yabe ithathelwa ilizwe laphiwa uMgabe engawinanga. IZANU kusukela ngo-1980 ayizange iwina ama-election kuze kuyefika namuhla ngabantu bobutsotsi abantu abenza izinto ezimangalisayo izinto zokugebenga. I-MDC ayingeke yalithatha leliyana ilizwe leliyana abangeke bale chance ukuthi bengawina even bangawina kwehlula 2-8 yawina kwehlula ukuthi bethathe ilizwe kuzikhohlisa nje ukuthi badlala phaa ngeengqondo zethu nje ukuthi angabe balungisisa kuphela bebambana lezanu kuphela kulungisisa ilizwe kuphela abantu beqhubekele phambili ngezimpilo lokhu abakucabangayo anguboni ukuthi zakala mina. Come 2023 lizagijima atesilidi abanye baza kufa. Abanye baza dutshulwa. Don't badutshulwa abanye daylight wenzakalani. Umbani wangenela indaba yakhona umbani wayilungisa indaba yakhona. Zinukeni amakhwapha. IZANU ezilonga uMnangagwa lishiwo engabe khona forget and smile.
Salubonani komthu Mthwakazi ngibingelela wonke umuntu wase okomthwakazi na ku Studio 7 wonke nabotungamile inkomo ngibingelela nonke sithi siyawuthanda lo msakazo lezindabeni sinika zona siyazijabulela kakhulu ngoba siyazi konke okwenzakala elizweni sikhona lapha eSouth Africa siyakujabulela lokho mpela njalo sibonga nalo ophethe upresident wethu mayetha kaphume elizweni esihlalweni edliwe hayi sifuna ukubona mpela ukuthi khona ubuzo bese kubusa ngenkani yini siyavota noma ikanjani hayi siyacela mpela ukuthi akuke kutshintshe kube khona utshintsho sesizwile bakithi siyacela mina engikhulumayo ngunkosi Nathi Ndlovu ozalwa eKhese maphisa ngiyabonga
salibonani salibonani mazimbabwe amahle ngiyalibingelela kakhulu ngilapha eBotswana eTutumi ngisuka esigabeni seNkayi eDolahali bedakamila ngiyalibingelela lonke naphela ngiyalicela bakuthi zihlobo zami ukuthi asizameni ukuthi sibambananeni sizame ukuthi sihambeni sonke siyevota sizame ukuvota sike sikhiphe ibandla leli asikhaleli okuningi sikhaleli ukuthi sikhiphe ibandla leli selihluphile leli selisibulaleli lizwe nxa likubona shuwa khathi sisemazweni sithi hey sithwele nzima uyabubanjwa njengenye into kuzokuthiwa ngobandla abakhulumayo sithi ngabantu kade ngamazimbabwe asenziwa njengabantu bakithi zihlobo zami asihambeni siyevota sonke ngobuningi bethu le makhaya sukumanisa mesivota njalo futhi sizamene ukuthi sivale bakithi sifake amamask umkhuhlane lowenxa ungathi ungawehla nakhaya ukuthi sivoteni bakithi sibakithi sesidiniwe bade sesidiniwe bakithi sesidiniwe lathi sike sizame ukuthi sike sihlale kwelakithi shuwa lenkulu enkulunkulu bakithi siyafisa ukuthi inkosi ingenele phakathi ifake isandla sayo bakithi sizame ukuthi lathi siwine shuwa siyacela bakithi cela konke la kumlimi shuwa
saba Studio 7 abalandeli be Studio 7 ngajabula kakhulu manami leli izwi lami lingafika lelivule lifike kubasakazi nami ngizwakale ngikhuluma umbono wami enginawo hey ngikhala ngokuhlukumezeka kwabantu hey amalungelo awekhumani ezweni lakithi awekho sibili ezweni lakithi ngikhuluma ezikhulunywa ngalabo mnankagwa labo charama laba bathatha lento le bayenze ingani into efamily yabo ngani into eguma akusento eguma lento abaningi uma bekhathele abaphume kunjalo abantu ababavoteli abayeke phele ku-rika amavoti mina impumelelo mina sifuna ukwenzela abantwana bethu kusasa ngoba abantwana uma benza kanje abantwana abanakusasa siyacela mpela wana uma amazwe ami angafika kubo labo ngajabula kakhulu
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. Ele Uganda izolo belikhangelelwe ukwamukela iziphepheli zakwele Afghanistan ezedlula ikhulu 145. Ngokubika komsakazo weVoice of America, umsakazo munye ubika njalo ukuthi inkantolo yeSupreme Court kwele Malawi isiguqule isinqumo sayo sokwesula isigwebo sokulengisa. Lokhu kusolwe ngabanye abathi akula muntu omele etheswe lesi sigwebo lanxa edale icala elibi njani. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi amabutho elizwe lakhe aseqhelise indawo lapho aqaqele khona igceke lendizamtshina edolobheni leKabul kweleAfghanistan ukuze izizalwane zeMelika kanye lezaseAfghanistan ezazisebenza lamabutho lawa ngesikhathi sempi zenelise ukufinyelela indizamtshina zihlengwe yiMelika ziphume kulelo lizwe. Lokhu kuza ngemva kokugenqulwa kukahulumende weAfghanistan liqembu leTaliban. Kubikwa kule ngxabangxoza enkulu eKabul ebibangela ukuthi inkulungwane ezifuna ukuhlengwa zehluleke ukufinyelela indizamtshina ngoba amaTaliban evale indlela. Kumbikwa wethu leyizolo uBiden uthela nxa esima ngohlelo lwakhe lokususa wonke amabutho eMelika kweleAfghanistan ekupheleni kwalinyanga. Isikhathi leso silakho ukwengezwa nxa kuyikuthi ukuhlengwa kwabantu kuyabe kungakapheli. Uthe njalo kusukela mhlaka 14 kulinyanga amabutho eMelika ahlenge abantu abazinkulungwane phose ezingamachumi amathathu 28,000 besuswa kwele Afghanistan. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele intatheli zindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Indaba yeAfghanistan izisa ubuhlungu kakhulu ngokuthi izanenzela ukuthi iAmerika ibise Afghanistan for iminyaka engaba ngu-20 and iAmerika bekuyiyo esingathi isibona ngokuhamba kwenhlelo zeAfghanistan i-governance yakhona. So kutsho ukuthi-ke ama-structures wonke awe-government ye-Afghanistan ebesesekelwe kakhulu yi-America. Kweze-security i-America bekuyiyo ekadiphethe ukubangele ukuthi ama-Taliban ahlale esemngceleni engekho lapho olozulu khona. Now for 20 years abantu be-Afghanistan bethembele kwa-America, bevikelwe yi-America, uhulumende wabo efakwe yi-America, esesenza izinto ngendlela yesi-America. Now-ke bese kuvuka leso sivikelo sesingasekho. So yikho sibona ke ukuxokozela ukukhona lokho ikhese khona enzakalayo leyi, ikakhulu nxa sibheke e-airport abantu abazabe ukubaleka khona. So lokhu kuvela ngokuthi isivikelo esilibutho le-America asisekho. Isivikelo esingamabutho amanyane le-America awasekho, osukwenza ukuthi-ke kube lula ukuthi ama-Taliban enze santando ngoba amasosha wona ngokwawo awe-Afghanistan lawo ebethembele kwe-America okuyibo kade kubasiza. So lokhu kubuhlungu kakhulu ngoba kuthiye abantu be-Afghanistan be-exposed bengelamuntu ongabavikela. Nawo-ke ama-Taliban ahle abuya azithathela ilizwe.
Ngokubona kwakho umongameli Biden ube mele aluphathe njani lolu daba?
Indlela uBiden kade kumele asebenze ngayo nokuthi-ke baqale bebone ukuthi amasosha lamapholisa i-security cluster ababona ngezokuvikeleka kwelizwe le-Afghanistan, amasosha abapholisa labanye abanjalo sebelawo yini amandla okuthi nxa sebetshiwe bodwa bengenelisa yini ukuvikela ilizwe from ukuhlaselwa ngama-Taliban ongamanye amazwe abagombolozeleyo. Kodwa-ke sananzela ukuthi hhayi lokhu akunjani akwenziwanga. Kulabanye abahlaziya ezokuvikeleka kwamazwe bake baletha imbiko yokuthi hayi i-Afghanistan ama-systems ayo a-weak, okutsho ukuthi-ke isafuna ukuncediswa. Kuyimbono uBiden angazange ayilandele, egijimisa yena ingqondo yokuthini esithembiso asenzayo, lesithembiso esenziwa nguTrump ngaphambilini, lesithembiso esenziwa ngu-Obama phambilini esokuthi amasosha e-America kumele aphenduke ekhaya. So ugijimise khona ukhana phambili wakhohlwa ukuthi kulabantu be-Afghanistan akade sebethembele ku-America. Impilo yabo yonke for iminyaka le ngu-20 edlulileyo ibisiphephile from ukuhlaselwa ngama-Taliban, iphephiswa yokuthi kule America ebavikela elizweni. Abantu bese bekhona ukuphila ngentando abayifunayo, kwenza konke abakufunayo bekhululekile, bekwazi ukuthi bavikelekile kula masosha awe-America abasizayo, la amanye amazwe awe-NATO asebenzana ne-America empini. Kodwa-ke leso sivikelo nxa sesingasekho kutshona, kutsho ukuthi-ke ama-Taliban asengazibuyela ahlasela abantu.
Umnumzana Simbarashe Nembaware, intatheli zindaba. siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Abanye bathi kabavumelani lesinqumo sokuthi izinduna yizo ezizakhokela uhlelo lokulungisa udaba lwegugurawundi. Umnumzana Walshman Ncube uyakulandula ukuthi usephumile kubandla le-MDC Alliance. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Imi, uNtungamilinkomo.